Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 eye Voice of America ese Washington DC ngomvulo mhlaka 1 Zibandlela 2018 lilanga lakuqala leli lalumnyaka kwa 2018 olamukelayo ngu Praxedes Jeremiah. Singakangeni kuhlelo lwethu lwalamhlanje oluqakathekileyo, ngithanda ukuthatha leli thuba lokulifisela lina balaleli bethu be-Studio 7 umnyaka omutsha olenjabulo njalo obusisiweyo. Happy, happy, happy new year! Uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolokugqiba umnyaka. Sikhangela ukuthi kuyini sibili okwenzakeleyo kulo msakazo kusukisela umnyaka uqalisa oka 2017 size siye ugqiba indaba ekade siziphethe ngomnyaka odluleyo oka 2017. Kayisizo zonke lezi ndaba kodwa imphonguthatha lapha lalapha ya kusukisela ngenyanga kaZibandlela 2017 kusiya ekupheleni komnyaka ngoMpalakazi 2017. Sikhangeleke ukuthi ngoZibandlela kube kulani abasifazana baseZimbabwe abakade bephakathi kwelizwe la sebehlala emazweni bebekhuthazwa ukukhokhela emkhankasweni ophansi wesihloko esithi Zimbabwe Back to God, Wail for Zimbabwe, wokukhalaza lokuvuma kuNkulunkulu ukuba uyona oqhutshwe ngawona lowo mnyaka odluleyo ngoZibandlela. Sazoba lolunye udaba lwamazwe amaningi omhlaba akade eseqalisile ukusebenzisa imishina yangalezi nsuku yamakhompyutha uqhuba imisebenzi ehlukeneyo. Kunjalo nje lakunhlelo zokuqhuba ukhetho emazweni angomakhelwane anjengaboZambia aseqalile ukusebenzisa uhlelo lwangalezi nsuku olwe-biometric voting system. Njengoba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende solusondela ngawona lomnyaka aka 2018 eZimbabwe, abantu bebesebebuzana ukuthi kambe ngokonakala komumo komnotho lezombusaso elizweni uhlelo lokuvota olwe-biometric voting system luzafinyelelwa na lapho kusiyafika ukhetho luka 2018. Kwaba lokuhlaziya kwamathuba okusetshenziswa kwe-biometric voting system eZimbabwe. Leke inyanga elandelayo ekaNhlolanja udaba lokuqala ngolwe VOA 875 lapha ke inhlanganiso yezindaba eye Voice of America ibinanza iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu isakaza ngendima ezijiyeneyo emazweni womhlaba. Ukuthi ke abasakhulayo baphawula umkhankaso wokufinyelela ontanga ilizwe lonke kungakhathalekile ukuba ngabaliphi ibandla we-hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign. Lumkhankaso wawuhlose ukutholisa abasakhulayo ulwazi phezu kokuqakatheka kokuphatheka enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe okugoqela ukuphatheka kukhetho. Kwazoba lulunye udaba njalo lwenhlanganiso elwela amalungelo abantu kwezomnotho eyeZimgodi isikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana engaqhubeki ngokudinda imali yephepha yohlobo lwamabhondi nothi ethi lokho akuncedi ukuvimba ubuyanga elizweni. Nanku lamakhadi emeyili yebulenjini amaviza khadi engasasebenzi phandle kwelizwe. Saya ke kumbimbitho leyinyanga vele ngeyokuthakazelela kumbe yokunanza imisebenzi yabesifazana. Ngosuku oluqakathekileyo empilweni yabesifazana lapho kunanzwa imisebenzi abayenzayo olwe-International Women's Day, sakhangela ukuphumelela kwabo emisebenzini ehlukeneyo. Kwathi ke intatheli zindaba zakoBulawayo bezikhala ngokuthi inhlanganiso lamankampani ethula izindaba ezeZimbabwe jikelele azila siphatho esihle kuntatheli zindaba zezifazane, njalo le misebenzi eminingi ephezulu eyabahleli ibekelwa intatheli zindaba zesilisa. kwathi abahlanganiso ebonayo ngendaba zabesifazane ye-Institute for Young Women Development imanyene lezinye inhlanganiso yasungula umkhankaso wokukhuthaza ukuphatheka kwabesifazane abasesebatsha kwezombusazwe kanye lokuthatha izikhundla zaphezulu phansi kwesihloko esithi "The Right of Way, Give Way". Kwathi-ke ngenyanga kaMabasa kwezempilakahle sakhangela isinqumo somthethondaba we-Western Cape e-High Court kwele-South Africa lapho esapha khona imvumo yokuthi abantu abadala balime kanye lokusebenzisa okudakayo okwembanje emizini yabo. Ngakho-ke besokulokwesabela ukuthi lo mkhuba wokusebenzisa imbanje ungahle ungene kuzinkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Ikanti-ke abanye besithi sihle lesi sinqumo ngoba imbanje vele ngumuthi uyelapha. Kwabunjwa-ke imanyano ehlukeneyo egoqela eyenera kanye leyekhoti akumanyaniswa amabandla ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu lawo aphikisayo. Ngaleyo nyanga-ke iStudio 7 yayilandza-ke iminyaka elishumi lane yasungulwayo. UZulu weZimbabwe kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo wancoma kakhulu ukusungulwa komsakazo weStudio 7 ethi kube lusizo olukhulu ngoba besizanalisa ukuzwa inkokheli engafuni ukuzwa ezama ukuzifihla. Ingakabi khona iStudio 7 abantu bathi kwakunzima ukuzwa ngokwenzakala elizweni kunyathezelwa yinkokheli zohlangothi ezehlukeneyo ingafuni ukuthi iqiniso liphume, kodwa zonke lezo ndaba beziphuma emsakazweni weStudio 7.
Umsakazo wenu uzamile 17 minyaka yonke le ukuthi unike abantu beZimbabwe i-alternative voice, njengoba lapha phakathi kwelizwe sikwazi ukuthi umsakazo we-ZBC uthunjwe izanu usejele lezanu.
Kwaba njalo lokutshengisela kwele South Africa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zamanyana lezizalwane zele South Africa abantu betshengisela besithi kabasafuni umongameli Jacob Zuma ukuthi aqhubeke esembusweni. Umsakazo weStudio 7 uphinde waqhuba ingxoxo phansi kwesihloko esithi "Zimbabwe Watershed Moment Beyond Elections Panel Discussion", lapho ingcweti zemisebenzi etshiyeneyo eziyizizalwane zeZimbabwe ebezihluza khona ngelakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka-2018. Lingxoxo yenzelwa khonapha emsakazweni we-Voice of America lapho kwabuthaniswa khona abantu kwaba yi-town hall meeting. Kuthi-ke umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation waqala-ke ukusakaza ihlelo lendaba ngendimi eziyisificamunwemunye phakathi kwezilishumi lasithupha ezikusisekelo sombuso emizameni yokufinyelela wonke umuntu noba nje abantu abahlala endaweni ezisemngcelweni yelizwe lokhu ebengakafinyeleli ihlelo zakumabonakude lakuradiyo ze-ZBC ngenxa yokuguga kwemitshina esabalalisa amagagasi eyama-transmitter. Kwaba njalo nomncintiswane khonapha eMelika wokudinga isiqamulamayezi intombazana enhle okwedlula zonke umncintiswano we-Miss Zimbabwe USA. Owanqoba-ke kulo mncintiswano nonkosazana Andile Mpofu.
Into eqakathekileyo kakhulu u-Miss Zimbabwe USA yi-platform enika abantu amantombazane abanjengami ithuba elokuthi bebe lelizwi elizwakalayo, hathi kuphela ezindlini zabo benezikoleni zabo, kodwa banikwa ithuba elokuthi labo bebe lokokuyenza, bebe le-influence ebantwini abaseZimbabwe abakhonapha, bebe part of ama-communities, bebe part of both communities.
Kwasungulwa-ke uhlelo lwe-Command Agriculture lwezokulima lusungulwa Wose ngumongameli okwamanje umongameli emasono mnangakwa kodwa kwelapho wayesese ngumsekeli kamongameli. Siyeke kumkwenkwezi abathenga bethengisa impahla phakathi kweZimbabwe leBotswana babi kwasebephila ngokungenisa lezo mpahla ngudlu. Nanku phela uhulumende wayesebeke isinqumo sokuvimba ukungena kwempahla ethengwa phandle kwelizwe. Kwathi ke izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zazezebukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende yokuthi usaze wayesula ke imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla okuthile phandle kwelizwe. Kodwa nje basuka bathukutheliswa yikuthi uhulumende uthi akajahanga ukususa imigoqo leyo. Kwathi ke izakhamizi zeMandebeleni zadla amahlabula ngenkulumo kanobhala ogatsha wezemfundo yeprimary lesecondary othi izikolo ezingamashumi amane zilakho ukuvalwa ezansi yeMandebeleni ngoba zilenani eliphansi labafundi okwadalela lezo zikolo nohulumende indleko enkulu. Yezizalwane zeZimbabwe eziseSouth Africa ezaziphiwe amapermit ohlobo lweZimbabwe special permit ZSP bese zikhuthazwe ukubana ziqaphele imbiko yamanga ebisabalala isethulwa ebulenjini beintanethi kwamanye amaphephandaba lakuWhatsApp isitsho okungasiqiniso ngalokho okwakufanele bakwenze belungiselela ukuphelelwa kwesikhathi samapermit abo mhlaka 31 Mpalakazi khona nyakenye. Sekele ngale kukaNhlangula abasakhulayo bakubulawayo bamanyana labanye ezwekazi le-Afrika ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child phansi kwendingimba ethi Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunities for Children in Africa by 2030 ngesikhathi bebhekane lenhlupho zendlala lobuyanga eZimbabwe. Njengendlela yokunanza usuku lapho uqakathekiswa khona abasakhulayo izwekazi le-Afrika, abasakhulayo bamabandla ezombusazwe akumanyano we-National Electronic Reforms Agenda NERA bathatha leli thuba ukwethekelela abathathu ababebotshiwe besetheswa umlando wokubulala ipolisa u-Inspector Petros Muteza. Ababalisa unkosazana Yvonne Musarurwa, Lasi Mayenge Hama, Lotunga Mirai Mazoikere, RMDCT. Kwathi ke kwele Botswana laseSouth Africa benza labo okufanayo ukunanza leli langa labasakhulayo. Sekele ngale kukaNtulikazi kwaqhamuka impi phakathi kwabashayeli bama-metered taxi labenza umsebenzi ofanayo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku kumakhalekhukhwini i-app e-Uber le-Taxify okuyimisebenzi eyenziwa liningi lezizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. UBenedict Nhlapo waxoxa labeZimbabwe abenza lo msebenzi ngalo umbango wezihambi ngemva kokuba omunye umshayeli we-Uber esetshiselwe emoteni yakhe wayefela esibhedlela. Kwathi ke izihambi phakathi kweZimbabwe laleBotswana zazikhala ngokuthi akula nguquko ngodaba lwemigoqo emigwaqweni eyama-roadblocks ngemva kokuba uhulumende ebike ukuba inani lawo seliza kwehliswa ngenyanga eyayisedluleyo. Udubo lwabaphila ngokuthengisa emigwaqweni ama-vendors lwaqhubekela phambili abakudiaspora labo bekhala ngokwaliswa ukubhalisa ukuvota besemazweni abakiwo kanye lokuthi bathole ilungelo lokuvota. Kwabotshwa njalo intatheli zindaba ezithile. Ngoncwabakazi inyathela likahulumende weZimbabwe lokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku noma nje lalincomeka ngaleso sikhathi libiwa la lizalimaza ihambo zabathenga impahla phandle welizwe bese yazithengisa ekhaya. UZulu weZimbabwe wanxuswa ukuzaphatheka emkhosini wokubika kwabaphansi owe-carnival loba ibira owawuzaqhutshwa izinduna zisebenzelana labohlangothi olubona ngezokukhankasela ukwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority ZTA eDomboshaba Caves duzane leHarare. Lapho ke umkhosi waseHarare wavusa umsindo ngokwaliswa komunye umdlali othiwa nguZodwa wabantu ukugida umgido wakhe egqoke okwenza angani akagqokanga lutho. Abanye besithi waliselwani, abanye besithi njalo uhulumende wenze kuhle. Lokhu konke leyo mpi yaphuma enkundleni zokuzilibazisa nokukhulumisana zebulenjini ezinjengabo Facebook, kubo Twitter nakanye lakubo Instagram. Umpandula izakhamizi zakoBulawayo zemukela imibiko kamnumzana Thumayo Mdede yokuthatha izithupha zeplastic ngemibono ehlukeneyo besithi kulokhu kwakuza kwengeza ihlupho ezivele zibhekane loZulu ngoba abantu bevele besadonsa nzima ngezulu elivele ibenza behluleke ukuthola izincwadi zokuzalwa lezithupha ikakhulu labo abathiwa ababulawelwa abazali ngombhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende waphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa imishila yakulezi nsuku eyeBVR emkhosini owawenzelwa endaweni ezimbili eState House kanye laseHarare International Conference Center HICC. Lapho-ke owayengumongameli Robert Mugabe nomkakhe kanye nabasekeli bakhe labomkabo bahle babhalisa khonapho. Ibandla le-People's Democratic Party PDP General Council laphuma lesinqumo sokumisa umsebenzi umkhokheli walo uMnumzana Tendai Biti kwangeniswa unkosikazi Lucia Mathibenga njengomkhokheli esekelwa nguMnumzana Sikhumbuzo Ndiweni kulandela ukunganaki isisekelo sebandla ngenyathelo lokuyangena kumanyano we-MDC Alliance okwakwenziwe uMnumzana Biti bengaqalanga bathola imvumo yebandla. Umfufu ukuba khona kwendlela eziningi zokukhulumisana ngazakulezi nsuku ezinjengabo WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram nezinye ezilula ukusetshenziswa ngontanga zibikwa zase zisenza kube lula ebantwini makhaza baseZimbabwe ukwanelisa ukukhulumisana lezihlobo labangane phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Kodwa ukusetshenziswa kwalezi ndlela ukuphatheka kwezokuguqulwa kwemibuso emazweni abalisa la akubo Tunisia kunikeze ezinye izizalwane izibindi zokuzama ukuyisebenzisa ngendlela efanayo eZimbabwe. Owayengumongameli Robert Mugabe ngaleso sikhathi waguqula idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi wabuyisela abaphathintambo abalishumi wafaka abayisicaminwembili abatsha waxosha abathathu. Owachiya izizalwane zeZimbabwe zingajabulanga ngenyathelo lezi zisithi alilethi nguquko ekuqedeni ubunzima obubhekane lelizwe. Iningi labantu ukugoqela ingcwethi zebulenjini zakhalakhala zisithi akudingakali ukubana owayengumongameli Robert Mugabe abumbe ugatsha lwe-cyber security khona kwakuvele kulo gatsha olubona ngezokwethula kwemibiko kanye lolubona ngezebulenjini ezingabe zakhangela ngogatsha lolu olwase ludaliwe. Ngesikhathi iZimbabwe ibhekana lokuswelakala kwemali abamabhizimusi eBotswana base bethole ithuba lokuqala amabhizimusi okuthumela imali eZimbabwe. Lokhu ke kwadala njalo ukuthi kusungulwe amanye amabhizimusi ngabeZimbabwe okuthumela imali kodwa ayengabhaliswanga okusemthethweni. Ngenyanga kaLwezi kulapho ke okwaqalisa inyakanyaka yonke elizweni kuqalisela ebandleni leZANU PF. waye ngumongameli Robert Mugabe. Waqala waxotsha umsebenzi umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa okwase kusitsho ukubana wayesemiswe umsebenzi la kuhulumende. UZulu wakubulawayo wamukela ngemibono ehlukeneyo yokuxotshwa umsebenzi owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngaleso sikhathi, kodwa okwakhathesi usengumongameli. Inkokeli zebandla leZANU-PF esigabeni ezilishumi zelizwe luhlangothi lwabesifazana labasakhulayo basebekhetha umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Zodwa Mugabe ukuba angene esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe esasithiwe singasela muntu yokuxotshwa umsebenzi kukamnumzana Emmerson Damitso Mnangagwa owaphinda waxotshwa lasebandleni. Kwalandelwa ngabatsha bebandla leZANU-PF ababesekela nalo wayengumongameli Robert Mugabe besithi kabasoke bagoqe izandla abakubutho beZimbabwe beveza mcike ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Robert Mugabe. Okwakhokhekelela-ke ukuthi ibutho likhokhelwa ngumkhokheli wabakubutho ele Defence Forces uGeneral Constantino Chiwenga wasehluthula intambo zombuso. Abantu bezabeleni zeMandebeleni basola, abanye basola kakhulu ngokubotshwa kwenkokheli yezelizwe ezithile ezazikwelinye icele kunye lokuhluthulwa kombuso okuzothileyo libutho lelizwe bethi akukho emthethweni ngaphansi kweziqondiso zenhlanganiso zomanyano wamazwe e-Afrika afana lawe-SADC, African Union lezinye.
Izinto eziningi ezenzakeleyo mana ngithi kubalaleli, umthetho wonke elizwe lusasendiwe ngesikhathi usenzakala zonke lezi zinto, awusebenzanga umthetho, usebenze amandla. So it's very difficult to find one thing that was done kulandelwa umthetho, kodwa phela kuyenzakala khonoku bakhona abanye bayakujustify ukuthi look, it's a revolution, besiseza lokhu sizama ukuachieva ADCD ngabona zebesithi. Ngingakufanisela Gandhi ngithi ungawa ungathi ngesikhathi kulwelwa uliwa umbuso wenkululeko, amasosha lawa amasosha esiyegangeni ama-nationalist, what they were doing was outside the law, but they were agreeing ukuthi it's justified because they are fighting an unjust legal system yamakhiwa eyayicindezela abantu. So in this case omnangagwa lakho nabanye abaZANU-PF abangaphansi kamnangagwa, this is the same argument that they are bringing, but they are bringing it ngoba umbuso kamgabe lawo phela was a democratic society. So people must accept ukuthi into eyenzakeleyo ayenzakalanga phakathi ilandela umthetho, and akuncedi ukuthi wanizama uku-analyze ama-actions wabo wonke, uzama ukudinga ukuthi asemthethweni yini ngoba umthetho was suspended for that time.
Kulandela-ke ukuhluthulwa kwentambo zombuso okwasekwenziwe ngabebutho leZimbabwe, amabandla aphikisayo athi wona kusesemasinya kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho olwenziwa lonyaka lungabe luzaqhutshwa kungela buqili. Kwathi-ke eseke wavalelwa emzini wakhe esehluthunelwe intambo zombuso umongameli Robert Mugabe, wabonakala okwakuqala emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo zazo ekolitshini leZimbabwe Open University ASO owayenzelwa emzini Heathcliff. Selokho-ke abezimvikela babeqale ukumlondoloza esemzini wakhe engaphumi phandle. Abalwa impi yenkululeko bachaza lesi senzo sikaMugabe njengesokuziyenga nje nokuziqinisa. Izakhamizi zakobulawayo zahlangana ngenye imini eCity Hall zithandazela ilizwe leZimbabwe kulandela izihlakalo ezasezenzakala elizweni zokuhluthunwa kombuso. Idalela phezulu ebandleni leZANU-PF leCentral Committee lalo lanquma ukubana owayesegcotshwe ebandleni umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele walo, enguye njalo abe ngosaphethe isikhundla sokuba umkhokheli webandla kuze kuyiwe emhlanganweni omkhulu weCongressini owawusenziwa ngenyanga eyayilandela ekampalakazi. Kwayenziwa-ke lowo mhlangano wahle wagcotshwa ukuba umkhokheli weZANU-PF, wahle wagcotshwa njalo ukuba umkhokheli welizwe. Lalo kanje inkulungwane lenkulungwane zabantu zazingene ezitaladeni zaseHarare lakobulawayo ngomgqibelo owalandela ukuhluthulwa kombuso zitshengisela zisekela ususwa owayengumongameli Robert Mugabe ukuba asuke esihlaleni. Iningi labantu emaphandleni lali lokho lisemnyameni ngalokho okwakuqhubeka ngaleso sikhathi kwathatha sibili amaviki kumbe amathathu abemaphandleni bengakwazi ukuthi owayengumongameli Robert Mugabe wayesesusiwe esikoleni. Kwazokuthi ke abezomvikela bazobika ukubana hatshi soluphelile uhlelo lwe-Operation Restore Legacy abalibo abalusebenzisayo ukukhipha owayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni sebefaka umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kungakho-ke abeZimbabwe Defence Forces base bebuyisela umsebenzi kwabasesipholiseni abeZimbabwe Republic Police bekhuthaza uzulu ukubana avumele lokho kwenzakale. Kwaba lokukhwezwa kwentengo yesinkwa, kodwa masinyazana nje yathi sikhweziwe umhlangano wokuhlolisisa intengo yenye yempahla elentengo esiqalisa mihla ngemihla kuze kube lakhathi esilokhu abantu lokho bekhala ngokuqonga kwentengo yezinto eZimbabwe. Kwalandelwa lokhu yikugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli kumbe umongameli welizwe eZimbabwe. Wakhetha abedalele labaphathi ntambo bakhe ikhabhinethi, kodwa wachiya eceleni ukuthi akhethe abasekeli bakhe bobabili. Baze bakhethwa kuyonale iviki edlulileyo u-retired General Constantino Kuvea Chiwenga nomnumzana Kembo Mohadi bafungiswa ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa esikolweni sakhe ese-State House eHarare. Amabandla ezombusazwe eZimbabwe achaza ukufungiswa kuqala umsebenzi kwababili laba ngemva kokukhethwa kuba ngonobhala besibili bebandla lezanu-PF ukubana sokuqinise umbuso webutho eZimbabwe.
Kuliqiniso ukuthi iku yenzakala eZimbabwe njengoba sesibona kufake ama-vice president amabili lawa uShiwenga loMohadi, kusho ukuthi kuyabonakala ukuthi amasosha aba lesandla ekukhipheni kaMgabe. So mina njengo-vice president weMthakazi Republic Party ngithi izizwe seliphansi kwe-military rule.
Ngakho-ke abanye bawubona umbuso okhona eZimbabwe njengoba kwaba labamphathintambo ababili abavela kubutho, umnumzana Parents Shiri kanye nomnumzana Sibusiso Moyo. Bonke ababe kubutho baphiwa izikhundla kukhabhinethi. Kuthi-ke khathesi umsekeli kamongameli omunye wabo ngu-retired General Constantino Kuvea Chiwenga onguye owakhokhela ibutho uhluthuleni umbuso owayengumongameli Robert Mugabe.
Siyabona nanku-ke sekukhona abasekeli bakamongameli abatsha, kodwa akukho okuningi esikhangelele ukuthi bakwenze nxa sebekhona, ngoba silokukholwa okukhulu ukuthi lo nguhulumende ongelakho lokho okuthiwa yi-capacity le-political will yokwenza inqubela phambili ebantwini beZimbabwe.
Silugqiba ke elapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lapho kade sikhangela khona indaba ezehlukeneyo ezaba khona kulomsakazo we-Studio 7 ekuqaliseni komnyaka saze saya ugqiba oka-2017. Ngizathatha leli thuba njalo lokulifisela umnyaka omutsha olichukela njalo obusisiweyo oka-2018. Ngilethemba lokuba sizaqhubeka sisebenza sonke kulomsakazo we-Studio 7. Olevalelisayo ngo-Praxedes Jeremiah.